Amachono zithoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Hola mkela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngomvulo mhlaka 18 Mabasa 2022 ngufakthi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Bekungabizwa ozwayo lamhlanje kobulawayo lapho uzulu weZimbabwe obethe gwaqa inanza ilanga likazibuse ele Independence Day emkhosini okhokhelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Ngeke abantu bakhalale bazonde ilanga leli ngenxa yezigilamkhuba kumbe abantu asebesona bephambanisa ibizo lelizwe. Konke lokhu kumele kube yinto abantu abangayijayindisa, abantu abangayithathi kube yinto emangalisayo, ngoba ilanga leli lanamhlanje u-18 April ilanga likazibuse okumele linanze lihlonitshwe wonke umuntu ufuna inkululeko yakhe kumbe ohlonipha inkululeko eyalethwa ngamaqhawe
ngesizulu wenhlangothi ezijeneyo zempilo. Upha imibono ehlukeneyo phezu kokuphatheka kwenkokheli yebandla eliphikisayo eli-Citizens Coalition for Change, CCC, ekunanzeni ilanga likazibuse lonyaka. Iphakamise intshuzo ye-Independence Trophy, iqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders ngokunqoba elekwenzi ele-Dynamos emdlalweni obusenkundleni e-Barberfield kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Bekungabizwa ozwayo lamhlanje kobulawayo lapho uzulu weZimbabwe ebethe gwaqa enanza ilanga likazibuse ele Independence Day emkhosini okhokhelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Kulabantu abaningi kodwa abehluleke ukungena enkundleni ye-Barberfield kobulawayo bagcina belalela bephandle bebukele kumabonakude okudanise abaningi. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Indwendwe zezimota lamabhasi labantu abahamba ngenyawo bebenyakazela ekuseni bengena enkundleni e-Barberfield kobulawayo besiya emkhosini o-Independence Day loba nje iningi lidaniswe yikwehluleka ukungena enkundleni phakathi ngoba ingeneli ukuthwala wonke umuntu obebuyile. Ekhuluma lesizwe umongameli Emmerson Mnangagwa ubonye bonke abantu abaze emkhosini wanamhlanje ethi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukuthuthukisa ilizwe ngokulingeneyo loba nje ilizwe libhekane lezijeziso zomnotho elazifakelwa ngamazwe angentshonalanga.
And productivity towards the establishment of sustainable business enterprises for the emerging national economic realities of
Mnangagwa uqhubeke ethi uyajabula ukubana ngemva kweminyaka emibili ilizwe limelana lokuqhamuka kwe-COVID-19 isimo salolu bhubhane sesinganeno, kodwa ukhuthaza abantu ukuthi baqhubeke bezivikela kanye lemuli zabo ngoba lomkhuhlane ulokhe uyingozi. Usenetha wakobulawayo umnumzana Khaliphani Phugeni oyebandla le-MDCT uchasisa ngokwehluleka kwakhe ukungena enkundleni.
Hey, angazi ngempela ukuthi kwenzakalani. Ngithunywe lapho ukuthi ngizokhuluma lamapholisa abanginikeza omkhulu ukhulu wakhona asichaze ukuthi kwenzakalani, kodwa akekho basadinga ngathi umkhulu kulaba bakhona angazi ngempela ukwenzakalani kodwa kubuhlungu ukuthi ngiqale ngaphuma le team ezBC sifuna ukubuyela kwehluleka la signal ngathi ayiphansi kwazama konke kwehlula mina nginje ngimela abantu ukuthi nje kutholakala umuntu ukuthi ngisizakale ngingene ngathi kuba nzima lo so angazi ukuthi ngathi kuhamba kanjani maybe kamele ubuze wona amapolice
unkosikazi sibonakaliso khumalo obelalele umongameli ekhuluma ephandle kwenkundla uthi kubuhlungu ukuthi kenelisanga ukungena
ebhebhu ugcwele akwazi and asake sikubone okunje abantu abaningi bayalela ukungena kuthiwe bebukele bephandle but you can still see ukuthi phakathi izitenda zikagcwala khayela impilo end nxa ukhangele isase-empty but sokuyaluthi abantu bengena so akwazi ukuhamba njani abanikazi behighlander iyadlala siphandle sokufaka i-tv phandle kuthiwa abantu bebukelele phandle kwestadium
umsekeli weqembu le-highlanders umnumzana Thulani Siziba uveza ukucasuka kwakhe ngokuvalelwa phandle kwenkundla
inkinga khona besicabanga ukuthi siyazilotshenga vele uzibusa ngithi but uzibusa wakhona ngalo uyabuswa akutho ngizibuse uyabuswa yena uzibusa wakhona so hayi manje yafika ngoba nasitshelwanga isikhathi sokuthi kumele sifike isikhathi bani sizokwenza sezela ngithi but manje sowuzima ukuthi nathi ungene ngapha singene stadium oluselebrete lonelo bhethi nje lelizwe lelizwe silitshelwa ukuthi libhethday but kulibona wakhona ukuthi ibhethday silibona nzimazima ungathi kuthanda ukuba ngoba manje anisithi sizokholisa but manje sivalelwa phansi ngobani abaphakathi ngabangapha abaphakathi bavela ngapha abaphakathi babisiwe
ngabakhona ba
babisiwe
Isakhamuza kobulawayo umnumzana Nkululeko Ndlovu ngomunye njalo wabahluleke ukungena enkundleni opha umbono wakhe.
Ilizwe lonke lilapha kobulawayo namhlanje so akula ndlela ukuthi idorobho lonke belingakwana kustadium lesibabafika kustadium. Uzananzelela ukuthi abantu abaningi bavele kumadorobha atshiyeneyo avela kobulawayo uHarare, Mtare, Gweru, Plumtree, you know, wonke nje amadorobha kobulawayo akhona la ngingakabali abavela ezabelweni. So abantu bebengeke begwane kulesi stadium ngoba stadium lesi I think sinabantu abangakwana 35,000 kuphela abangangena but I'm sure uyakwazi la ukuthi abantu abazizalwane zeZimbabwe bayedlula 20 million kathesi.
Ingcweti ezicubungula ezombusazwe lezomnotho zithi iZimbabwe ithakazelela iminyaka engamashumi amane lambili yathola uzibuse ngapha umnotho welizwe umanikiniki kuthi izizalwane zazo zisabalele emazweni womhlaba zisiyadinga ukuphila. Inkulungwane lenkulungwane zabantu ezenelise ukungena enkundleni bebethokoziswa imidlalo ehlukeneyo yabezomvikela imigido yendulo lomdlalo wenguqu wenkezo eye-Independence Trophy phakathi kwe-Highlanders le-Dynamos oyiwo okhange abaningi ukuza enkundleni namhlanje. Ngimele iStudio 7 ngisemagumeni kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye. Uzulu wenhlangothi ezijeneyo zempilo uphe imibono ehlukeneyo phezu kokuphatheka kwenkokeli yebandla ephikisayo ele-Citizens Coalition for Change, CCC, ekunanzeni ilanga likazibuse lonyaka. Besithi kuyinto elungileyo abayenzileyo njengoba lolu kulusuku lomuntu wonke hatshi ibandla linye lezombusazwe. Yintatheli zindaba yethu uMavis Gama uzethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Isikhulumeli se-CCC uNkosazana Fadzai Maere utshele intatheli zindaba ukuba abebandla lakhe bakubone kufanele baphatheke kulo mkhosi ngoba ungowelizwe lonke njalo ungasiwe bandla linye loba umuntu oyedwa. Enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancutshana uthi kulungile lokho okuchiwo inkokheli ye-CCC ukuthi amalunga abo aphatheke lawo kulo mkhosi wokuthakazelela usuku lukazibuse. UMancutshana uthi le kuyindlela yokutshengisa abantu ukuthi uzibuse akasiwo webandla elilodwa, uzibuse akasiwo wezanu kuphela, ngowomuntu wonke jikelele ngoba umuntu wonke nanku waphatheka ekumletheni.
Ngeke abantu bakhalale
bazonde ilanga leli ngenxa yezigilamkhuba kumbe abantu asebesona bephambanisa ibizo lelizwe. Konke lokhu kumele kube yinto abantu abangayijayindiva, abantu abangayithathi kube yinto emangalisayo, ngoba ilanga leli lanamhlanje u-18 April ilanga likazibuse okumele linanzwe lihlonitshwe nguwonke umuntu ufuna inkululeko yakhe kumbe ohlonipha inkululeko eyalethwa ngamaqhawe ngesikhathi sakhona.
Enye njalo ingcwethi kwezombusazwe unkosazana Abigail Mupambi uthi osekusenziwa ngabe triple C lomkhokheli walo kuyisibonelo sokuba sekusobala ukuthi sebeqhakathekisa ilizwe lezizalwane zalo.
Kusitshengisela ukuthi mhlawumbe ama-political leaders ethu sebezafika esikhathini lapha abayebe sebezwisisa khona ukuthi hayi iZimbabwe iqakathekile ukwedlula ama-political parties. Uzananzelela ukuthi sesilesikhathi eside kakhulu kusukusele isikhathi sika former president the late ubaba uMgabe up to namhlanje abantu lokhe begijimisana begijimisana ngezombuso, abantu nje begijima bephakathi kwesinga khona khona i-toxic politics. Lapho ke silahlekelwe isikhathi esiningi, silahlekelwe ama-ideas amaningi ngenxa ye-toxic politics.
Esinye isiphathamandla se-ZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi okwenziwe ngabe triple C kulinyathelo elihle njengoba uZibuse engowomuntu wonke.
UZibuse kumele celebrate umuntu wonke jikelele weZimbabwe, singakhangeli umbala, singakhangeli umhlobo, singakhangeli lebandla umuntu ayabevela kilo. Ukuba khona kwabo kubonisa umoya wokubambanisa opromotwa ngumongameli wethu baba uMnangagwa le-Second Republic. Akusafani lakudala ukuthi babetholakala behoza lelilanga, akusafani lakudala ukutholakala besibona vele ngeke bephatheke ngoba bona uZibuse abakamboni. Iqiniso yokuthi uZibuse ukhona eZimbabwe, ngakho ke kungumsebenzi wamaZimbabwe wonke ukuthi simjabulele uZibuse njalo simvikele, ngoba siyazazi izitha lokho ziqoqoda eZimbabwe zifuna ukuzothatha ilizwe.
Kwasekelwa ngesinye isakhamuzi saseGwanda umnumzana Ndaniso Mpande omunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu
ukuya ku-national event kumbe ngithi emcimbini wesizwe ayisinto eni vele kuyinto enhle kakhulu, njalo sonke kumele ukuthi ngabe siyahamba entweni lezi. Kuphela nje into yenza ukuthi singayikhona yikuthi khona ngale kufika kube yinto yebandla, njalo kufika kube ligceke lokuthethisana, thole sokuthethisa uzibani, kuthethisa uzibani, kucutshungula uzibani, kuthweni kuthweni izinto ezingelani le lo mcimbi wona lo. Hayi ukuya khona ngale sibili ayisiyona, akusiyona nkinga.
Esinye isiphathamandla esiphatheke kwezokucubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo uthi liyancomeka inyathelo elithethwe nguChamisa lebandla lakhe.
Ungabona iparty kaChamisa isikwanisa ukuthi attend ama-national events kutshengisa ukuthi sebeyi-serious political party, ngoba noma ngubani ofuna ukuthatha umbuso kumele etshengise not only abantu beZimbabwe kodwa etshengise i-statecraft, public service, police, lama-veterans wonke, lama-community leaders, kanye lama-butho wonke, ukuthi umuntu lo u-serious ngento yenzayo. Of course, siyavuma ukuthi izanu kulento ezinenge ezenzile ezimbi. Kodwa uma sikhangele emuva, kukhona okunye osokuyakhiwe, angeke uphe ukuqalela from nowhere.
Isikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party, PDP, umnumzana Ngqobizitha Khumalo, uthi lokhu osekusenzakala yikuba sokulokuzwisisana kwezokuqakatheka kwezokuphatheka kwabamabandla kumikhosi yelizwe okugoqela olukaZibuse.
Ngoba ulingisele uphansi sibili ulaka lube lukhona kukuhwabhelana, kubhongelana, ukuphakamisana uthuli, ube kukhona ngaye kawosekho sibili. Ngoba namhlanje ngibone ubaba uwende ehlezi ndawonye lomaduku belalele ubaba uMnangagwa, ngathi kungenzakala lokhu izolo. Ngoba abantu besithi ubaba uMaduku njengomuntu okupholadi ngumuntu engisi sibili, uMnangagwa vuze ngikhulume laye, njalo ubaba uwende ngumuntu obelolaka kakhulu esi engafuni ukuza ngendaba kaMnangagwa, ngoba bekhokhela abantu ukuthi bephume eParliament nxa ubaba uMnangagwa ngangena.
Eminyakeni yangemuva abaningi bebesehluleka ukuphatheka kule mikhosi yalolu hlobo ngoba ibithathwa njengeye ZANU PF lapho abantu bebesiza begqoke impahla yebandla labo ikanti kulusuku lwelizwe lonke. Lonyaka lomkhosi wenzelwe enkundleni yeBarber Fields kobulawayo okwaqala embalini yelizwe selokhu lathola uzivuse njalo unanzwa phansi kwendikimba ethi Zim at 42 leaving no one and no place behind. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Kunjalo nje bayakhala abanye abantu abeZimbabwe abathi uzivuse katsho lutho kubo ngoba uZulu ethwele amagabha avuzayo. Kodwa abebandla leZANU PF bathi bazama ngamandla wonke ukuvuselela umnotho, ngakho ke kuqakathekile ukunanza usuku lukazibuse. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Kuyo bakhala ngozibuse wakweleZimbabwe uMnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumele isebandla lezaphu.
Nxa uZulu ezibusa ezatholakala emsemazweni, abantwana bebulawa, begongodwa, bebondwa, betshiswa langamapetulu langomlilo. Uzibuse asikhona ukuthi simzwisise ukuthi ngozibuse onjani. Yikho kwakuqala. Okwesibili ukuthi ilanga leli thina siyalinanza, siyalihlonipha ngoba njengezaphu leziphrasama sayelwela ilizwe ukuthi libe nozibuse. Kodwa ke asikhoni ukuthi sibe ngabantu abangasukuma sithi kukhona esikutholayo abantu bakhona bakuzuzayo ngenxa kazibuse lokho.
UNdlovu ukuthi kumele abantu bavezele uhulumende okusenhliziyweni zabo ngozibuse.
Abantu bakithi sibacela ukuthi bacece kakhulu, bagqoke into ezimnyama, impahla emnyama, kumbe singaba yisikipa, kumbe ngaba yisheti omama, kumbe ngaba yiduku, abanye kumbe ibe yi-ambhende emnyama. Kodwa akupheleli lapho, sicela uZulu ukuthi kuma-profile picture befake i-profile emnyama ebonisayo ukuthi thina uhlelo lwethu lolu sithi khona na I am celebrating it. We are celebrating independence. Asi-celebrate, siyayi-celebrate. So sicela abantu ukuthi batshintshe ama-profile wabo ku-WhatsApp, batshintshe ama-profile wabo ku-Facebook, ku-Twitter.
Uyakhala njalo uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Uzibuse weZimbabwe ikakhulu thina emathebelelendi simbona buyize leze, azange simthole uzibuse. Yilokho kuthiwa silithethe singalithathanga. Wenziwe waba ngumcimbi futhi owezanu uzibuse nxa esenziwa kukhulunywa izinto zezanu kuba ngumcimbi wokuthi okungaba ngumcimbi esingathi ngokukhankasa ukukhankaselwa izanu. Abantu bakithi bagcwele amazwe ababengekho kuwo namhlanje bagcwele amazwe siyabulawa senziwa into zonke lezo before independence bekungekho konke khona lokho.
UNcube uthi
njalo ungakukhangela futhi kubulewe kakhulu abantu ngesikhathi kuthiwa sesithole independence eZimbabwe okwedlule esikhathini sikaSmith kubulawa abantu bebulawa yizanu ikakhulu abantu bemathebeleleni. So ke ayisiyo nto esingaqolotsha seqe ngayo sigiye sigide ukuthi khona silozibuse ngoba ukuzibusa kumele kutsho inhlala kahle yabantu, kutsho ukukhululeka kwabantu. Kodwa sibona ubuchaka, sibona ukugqilazwa, inkululeko ayikho esilayo.
Kodwa uMnumzana Believe Gawule okubandlela ezanu PF uthi kuqondile ukuthi abantu bathakazele nje uzibuse.
Lawa abakhuluma besithi uMnangagwa uSmith uNjongosmith lani lani wayemncindezeli, hhatshi akusiqiniso lelo. UMnangagwa ngaba njengoSmith njani? Yena uSmith uhulumende kaSmith owagweba uMnangagwa ukuthi aqunywe elwela ukukhulula leli lizwe. UMnangagwa onguye osebusa namhlanje, onguye owahamba wali labanye balihudula leli lizwe baliletha lapha eZimbabwe ngomhla ka-18 April samthola uzibuso ngemisebenzi yabo nabo uMnangagwa labanye bakhe abanye bakhe labanye bakhona sebahambayo labanye abalele endaweni emathuneni angaziwayo abalibo balwela ukukhulula leli lizwe. Ngokunjalo ke akusiqiniso lelo ukuthi uMnangagwa
ungumuntu ocindezela umnangagwa uthe yena ethatha leli lizwe ilizwe leli bese lifile kwekulilizwe elingamanga kuhle in terms of umnotho umnotho uchabalele yonke into izichabalele umnangagwa ubuthe nje into yonke ichabalele
elizimbabwe lathola uzibuse ngomnyaka ka 1980 wabulawa abantu abaningi kusanda kutholwa uzibuse yikugrawundi emathebeleleni lenkabazwe kudingwa owakuthiwa ngabahlamuki alukalungiswa udaba lolu ngimele istudio 7 ngisemaryland ngingukhips dube
ku-live talk namhlanje sikhanyela ukunanzwa kosuku lukazibuse ole-independence day emkhosini owenzelwe kobulawayo okwakuqala embalini yelizwe lokhe latholayo uzibuse. Ngesikhathi eleZimbabwe linanza iminyaka engamashumi amane lambili selokhe lathola uzibuse, ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza ukuthuthukiswa komsebenzi wezempilakahle elizweni ukuze kungabi kusimo esibi esikhona okwamanje ezibhedlela zikahulumende lemakilinika. Intethelo zindaba yethu uMike Peter Ndambi usethulela lolu daba.
Abasebenza kwezempilakahle abagoqela odokotela labongikazi bahlala bekhala ngokuthi ezibhedlela lamakliniki kakhulumende akula mpahla yokusebenzisa njengama-gloves, ama-mask lemitshina elelayo. Okunye osokubangela ukuthi isimo sibe sibi kangaka ikuthiya umsebenzi kwabodokotela labongi besiyasebenzela kwamanye amazwe ngoba eZimbabwe bengatholi iholo elenelayo. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress Trade Unions FCT umnumzana Chafet Moyo uthi izisebenzi zajabula okumangalisayo ngokuthola uzibuse zinikeza ke amalungelo athile phansi komthetho we-Labour Relations Act okugoqela izisebenzi zezempilakahle kodwa konke lokhu sokuguqukile.
Inzuzo ke ebesiyitholile sithola uzibuse inzuzo engani ke iyachabalala ezandleni zethu sesibone phela i-Labour Act ishintshwa kaningi-ningi ilungelo lezisebenzi liyathathwa mbijana-mbijana.
Uqhubeka ethi akuphazamisekanga ezempilakahle kuphela kodwa nakwezinye inhlangothi ezinjengezemfundo lapho abantwana ababonakala kwezinye indawo belokhe befundela phansi kwezihlahla omama labo belokhe betholakala bekhona abaphelelwa ngumphefumulo lapho bebeletha.
Njalo siyabona ezibhedlela lapha ke sikhangelele ukuthi aluba ke sithola ke ukubanjwa kakuhle imithi ngabi-infrastructure ekwanileyo sibane ngani ukuyasilela.
Umnumzana Ambrose Sibindi wenhlanganiso yezakhamuzi zakobulawayo okulapho okuqhutshelwe khona umkhosi wokuthakazelela uzibuse lonyaka uthi intuthuko kwezempilakahle ikhanya ingasahambelani lokwanda osokusenza abantu kuleli dolobha.
Ukuthi singakatholi uzibuse silezibhedlela ezinkulu lapha e-UBH sibe lesibhedlela esikhulu impilo sibe lesibhedlela esikhulu esikakhansile eTonbrook bese sisuka le ngutsheni ngale nxa sikhayelayo sinanzela ukuthi abantu baqhubeka besanda i-population ikhulu siya phambi kodwa singananzela siyabona ukuthi i-infrastructure kumbe izibhedlela azakhiwa ukuthi zihambelane lenani labantu asebephila emzini wakobulawayo.
Uhulumende wakha isibhedlela sekusileni kuleli dolobha kodwa sathatha isikhathi eside singasebenzi. Noma sesisebenza sibikwa sikhangelane nesifo se-COVID-19 kakhulu. Usibindi uthi ngokwengezelela kwenani labantu kuleli dolobha sokudingakala ukuthi kube lezibhedlela ezingaba zine kumbe ukwedlula lapho ukuze lwenqatshelwe udubo lokuminyana kwezigulane ezibhedlela zikahulumende lezikamasipala.
Siyananzela ama-clinics yebo kambe ikakhulu i-city council kulokubelo ngoba bayazama ukuthi ilokishi ngelokishi kwakhiwa i-clinic. Siyakubona lokho kuyinto enhle kodwa-ke siyananzela ukuthi silamalokishi anjengemganini sikhuluma kanje kathesi ilokishi eselilesikhathi labakhona akula-clinic ngone ukhophelelo ngoba kudala sasazi ukuthi vele nga kusakhiwa ilokishi elisha uyafakwa iclinic.
Ingcitshi kwezomnotho engomunye wabhala ibhuku elikhangela ngezentuthuko yelizwe elithiwa Beyond the Enclave, uDokotela Prosper Chitambara uthi udubo olukhulu ukuthi okwesikhathi eside uhulumende wayengaqakathekisi ukwabelwa ngomsebenzi wezempilakahle imali ezwayo kubhajethi yelizwe.
Time. When you look at the healthcare financing in Zimbabwe, for example, the bulk of the finances or the funds
ungakhangela kwezempilo imali eningi esekela limsebenzi izela kuma cooperating partners lamadona.
Uqhubekethi uhulumende sokumele adonse ziqina afake imisebenzi enje ezandleni zakhe ethi noma kunjalo kule ntuthuko ejabulisayo kumisebenzi efana lokwehla kwenani labesifazane abahlaselwa ke lokulahlekelwa yimpilo besiyabeletha kuzibhedlela ezitshiyeneyo kanye labantwana abafayo ngesikhathi sinye kulesi senzakalo ethi kodwa ilizwe lokhu elisalela muva kwamanye amazwe ashiyeneyo kugoqela angumakhelwane kulolu daba kugoqela ke ukutholiswa kwamanzi ahlanzekileyo ethi uhulumende engathembeli kuma partners lamadona kulolu daba abayiwo okwamanje abaletha intuthuko esiyibonayo kaningi nenye befake imali eceleni ilizwe lithuthuke beyibona abakhokhela kulomsebenzi. Asenelisanga ukuthola abogatsha lwezempilakahle ecingweni kodwa umnumzana Emerson Mnangagwa ongumongameli welizwe wazise uzulu kuthakazelelwa uzibuse ukuba uhulumende wakhe we-Second Republic uqakathekisa kakhulu ilungelo lempilakahle njalo senelise ukwehlisa ukulahlekelwa yimpilo kwabomama bebeletha ethi phezu kwalokho kagoqanga nje izandla ngoba ethuthukisa limsebenzi kungenani lezitshesiso ilizwe elibhekana lazo okwamanje.
More health facilities are being constructed, rehabilitated and modernized.
Indawo zokwelathela ezintsha ziyakhiwa, ezinye zivuselelwa njalo ezinye zithuthukiswa.
Uhulumende uhlala ebikwa ezindabeni ethi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo ethi balesifiso sokuvula izibhedlela ezitsha ezedlula ezingamachumi amathathu kuma district elizweni lo kungamakliniki okuncane kundawana ezehlukileyo ukuze ezempilakahle zifinyelelwe ngabaningi phansi koluhlu lwentuthuko enje okugoqela iNational Health Strategy 2021 kusiya ku-2025. Ngimele Isitudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo, iqembu lenguqu ele Highlanders yilo eliphakamise inkezo ye-Independence Trophy ngemva kokunqoba ele Dynamos nge-1 kanya namhla enkundleni eye Barber Fields kobulawayo. Umgali uStanley Ngala nguye olishayele emambuleni ngehlandla lesibili lomdlalo. Iqembu leDynamos kodwa liqede selisilela ngomdlali oyedwa ngemva kokuba uShadrack Nyawa etshengisiwe ikhasi elombala obomvu uNompembe uArnold Ncube ngemva kokuba ekhabe imvimbi yeHighlanders uMbongeni Ndlovu ekhanda. Singeke ehlukane izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Bekungabizwa ozwayo lamhlanje kobulawayo lapho uzulu weZimbabwe benanza ilanga likazibuse ele Independence Day emkhosini okhokhelwe ngumongameli Emerson Mnangagwa. Uzulu wehla ngodi ezijeneyo zempilo uphe imbono ehlukeneyo phezu kokuphatheka kwenkokheli yebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change CCC ekunanzeni ilanga likazibuse lonyaka. Liphakamise inkezo ye-Independence Trophy iqembu lomdlalo lenguqu ele-Highlanders ngokunqoba elikwenze ele-Dynamos emdlalweni obusenkundleni e-Barber Fields kobulawayo. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwehlola namhlanje olivalelisayo ngu-Praxidus Jeremiah futhi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. Kodwa-ke abangenelisanga ukuzwa izindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.